Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Rongo uthi umbiko wokuxotshwa kwabo bawutholile ezindabeni abakaziswa ngokusemthethweni.
Sesikhulume le Health Services Board sibazisa ukuthi thina lokhu esiqhatshiwe. Ngakho nxa bengaqala ukuqhatsha abantu thina silokhu esikhona, sizakusa udaba emthethwana.
Udokotela wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi umumo lokhe umubi esibhedlela, ethi abongi lokhe bengakaphenduki emsebenzini.
Isibhedlela lokhu sisebenza ngestaff sona lethu omongikazi labana. Asazi ukuthi uhulumende labo omongikazi laba bazaqedelana nini indaba yabo le yokwenzela ukuthi baphenduke emsebenzini. Kodwa ngibona masiphathi khona uhulumende kisisikhathi abantu asebaretayayo labanye abangasebenziyo. Yikho kusasa njengoba siyabuyile emsebenzini.
Umongi okhethe ukuzibiza ngokuthi nguNigel Dube uthe sebezwile ukuthi uhulumende ubaxotshile umsebenzi, kodwa bananzelela ukuthi ubukhokheli babo leningi labantu alithakazeleli indlela uhulumende akhetha ukuphatha ngayo udaba lwabo.
I-management ingazani lakho ukusekela kancane khona kokukhalala kwezisebenzi ukubuya emsebenzini. Kodwa ke kumele bekufake kube sobala la. Njalo abantu into abangayithabanga kakhulu indlela i-government esibuye yaresponda ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi abakhokheli belizwe abahloniphi ukukhululeka koluntu kanye lamalungelo amunyethwe yisisekelo sombuso.
Umsekeli kamongameli akhethe igama elibuhlungu lokufuna lokuthi siqotha izisebenzi zempilakahle yamanesi ngenxa yokuthi batshengisele ukuthi hayi thina kasiphathwa kuhle. Umuntu axotshelwe ilungelo lakhe elikhona naku-constitution. Kuyamangalisa njalo kuyadanisa njalo kutshengisa ukuthi iZimbabwe ayikabi ready ukulandelela lokugcina isisekelo sombuso.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbuso Bhebhe uthi uhulumende uveza uncindezelo kanye lokwehluleka okwedlulisileyo.
Lapha ngibona kuvezeke sobala ukuthi uhulumende wethu ulokuncindezela thize ngoba kangiyo wathuyamisa amanesi wonke elizweni msebenzi. Bona vele betshengisela into ayebavele bevunyelwe ukuthi beyenze emthethweni welizwe lonke i-constitution. Ngakho bekungafanelanga bexotshe umsebenzi, kodwa uhulumende kade kufanele ngabe yena ukhangelisile ngokujulilinge ukuthi vele isisusa sendaba singaphi. Lokhu abakwenzayo kufanele ukuthi benathe amaphilisi ekhanda bona umuntu engivuke uzwane.
Iningi likaZulu lithi lokhu kuveza uchuku lombuso webutho ongenazwelo ebantwini abalezikhalazo okumele zilungisiswe, hathi ukuhlukunyezwa ngoba beveze imbono yabo ngokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.